Siyabonga Sandra Locris le tshana njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So kutshengisa ukuthi unkosikazi kaMgabe uMrs Grace Mgabe uyosekhethiwe manje ukuthi amelele iqembu likaPresident Mgabe ekubumbeni ilizwanyana labelitshalela abazama ukulenza nxa uPresident Mgabe sehambile.
Unkosikazi Grace Mgabe ugqiba uhlelo lwakhe lokuhlangana labasekeli bezanu-PF ngomhlangano awenzele eMarondera lapho okuqhamuke khona udlakela phakathi kwabasakhulayo abasekela unkosikazi Mjuru labasekela umnumzana Emmerson Mnangagwa.
We do like this on the 31st of October. Uzabe uMjuru uyabe eGuest of Honor. Sikhangela ukudumbeleza ka raise about 1 million. Ama province onke amele raise 150,000.
Ukungena kukankosikazi Grace Mgabe kwezombusazwe kubikwa kulakho kubangela ukuxokozela emhlanganweni waleli bandla owe-Congress ngompalakazi. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi wesifazana osakhulayo uthandeka Patricia Dlana ophakathi kwemizamo yokuzenzela ibizo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe ugqibe uhlelo lwakhe lokuhlangana labasekeli bezanu-PF ngomhlangano awuqhubele eMarondera lapho okuqhamuke khona udlakela phakathi kwabasakhulayo abasekela icele likankosikazi Joyce Mjuru lecele elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo bezanu-PF bake batshayana njalo emhlanganweni kankosikazi Mgabe eMutare kumalanga edluleyo. Njengayizolo unkosikazi Mgabe uqhubeke ngamazwi akhe aqatha esola unkosikazi Joyce Mjuru lanxa nje ebengamqambi ngegama. Unkosikazi Mgabe uthe unkosikazi Mjuru ungumuntu ohlebayo omzondayo njalo oyenza imisebenzi yokungethembeki i-corruption. Ngalokho uthe kamelanga avunyelwe ukukhokhela ibandla leZANU-PF. Unkosikazi Mgabe uthe njalo ibandla le-MDC lemabambo kusile Don abunjelwa endlini yomkhokheli wecele elifuna ukususa uMongameli Mgabe embusweni. Kulokuvumelana kwabaningi ukuthi amazwi la ebeqondiswe kuMjuru. Abanye kucele likaMjuru bathi uMjuru kumele asuke uxolo. Abanye kucele likaMnangagwa bathi uMjuru kumele asuke esikhundleni esokuba ngumsekeli kaMongameli lanxa nje icala lokungethembeki aletheswa ngunkosikazi Mgabe lingakaze liphathwe ngamapholisa. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Lokhu kade kukhulunywa ngabantu kacangela ukuthi kukhona isivinyelwano esikhona phakathi kukankosikazi Grace Mugabe le faction yabo Professor Moyo labo Mnangagwa. Kukhanya ngani kukhona, kodwa mina kukhanya ngani kuliqiniso, kodwa angiboni ngani kufanele kusethuse kangako, ngoba lokhu kuhambelana le cholocho agreement le eyayenza ukuthi uprofessor Jonathan Moyo akaphume kuzanu iminyakani le edlulileyo. Ukuthi uprofessor Jonathan Moyo wayesithi hayi ukuthi lizwe libuseke kahle kuzafanele kube lo mbambano phakathi kwabanye abantu abathize abasemandleni, ekhuluma phela ngabantu abaseceleni likapresident Mgabe Mjuru yena wayekufakewa kwenza kwaba ngama-region. So kutshengisa ukuthi unkosikazi kaMgabe uMrs Grace Mgabe uyosekhethiwe manje ukuthi amelele iqembu likapresident Mgabe ekubumbeni ilizwanyana labelitshalela abazama ukulenza nxa upresident Mgabe sehambile.
Yena unkosikazi Mjuru le qembu lakhe ubona bephendula ngandlela bani konke okwenzakalayo kubo lokho?
Ngibona ngani mina udubo lwabo yikuthi sebedliwe kudala iplan, kumbe singathi injongo yabo uprofessor Moyo kumbe ukwenza ukuhlakanipha okwenziwe umnangagwa ukuthi usuke wasebenza labo Professor Jonathan Moyo abasuke babumba iplani yokuthi baphumelele kuhle ehlakaniphe kakhulu. UNkosikazi Joyce Mjuru seluze kakhulu abantu abaningi abaqhakathekileyo ekade fanele abanethe eqembini lakhe. Iqembu labo mnangagwa mbonani laseliqine kakhulu nxa sikhangela ngabantu abalamandla kuzanu njalo elizweni laseZimbabwe. Mbone ngani khona okwenza ukuthi bazaphendula ngomlomo bazitshaya bona abangani hayi ngabomanotsha phela vele baqinile bazaphumelela besiya phambili. Kodwa mbona nxa ukhangela into ezenzakalayo kahle kahle vele sebendliwe ngoba ukhanya lo President Mugabe nxa uGrace Mugabe esenza kanje uPresident Mugabe la esevumile ukuthi umcabango wabo Jonathan Moyo le plan yabo Jonathan Moyo yiyo ekhanya ngani ifanele iphumelele.
Umnumzana Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele Bilitane. Umhlangano webandla lezanu PF omkhulu owe Congress uzakwenziwa ngompalakazi ukhangelelwe ukuba lokuxokozela okukhulu kulandela ukungena kwezombusazwe kukaNkosikazi Grace Mgabe. UNkosikazi Mgabe usehlewa kubeka sobala ukuthi bakhona bazasuswa esihlalweni abafana lomsekeli kamongameli uNkosikazi Joyce Mjuru labanye abagcina isihlalo bezabelo. Umbuzo okhona ngothi izifiso zikaNkosikazi Mgabe ezokuxotshwa kwabanye kubandla sizaphumelela na. Lo mhlangano ubikwa udinga imali engamadola izigidi ezisifica mnwembili $8 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seZanu PF umnumzana Rugare Gumbo ukuze sizwe ngamalungiselelo alo mhlangano.
Sile budget $8 million. Kodwa imali ezabuya in case of kind zizenzi diligence on the 31st of October uzabe umamujuru uyabe egeso fola. Sikhangela ukudumbelezo ya raise about $1 million. Ama province onke amele a raise 150,000 kule sesilokudla okuningi sile about 20 tons empukuphi yatshalayo ku-conference ezandlulayo. So sizabona ukuthi kungayenzwa njani kodwa into zihamba kuhle.
Manje imali yakhona le libona ungani izatholakala njani?
Sile fundraising committee ikhokhela ngumpofu uminister Mpofu lo minister Kasukubere lo minister Mavaire lo Tabengwa senator Tabengwa bazasitshela ukuthi bayenze imalini kodwa sibona njengani imali bazabuya nayo bazayithola.
Ya lingasitshela ukuthi yona indawo yakhona ikuyayenzelwa ngapi iCongress njalo amalanga aphi?
It's Harare Civic Center just opposite the Sheraton or HICC. Amadates akaphumi kahle sile tentative is 10-9-14 kodwa sizabona when is it manqase ezenze ipolitiki ukuthi amadates esiwafunayo yiwaphi.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZanu PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eHarare. Idale leNational Executive leMDCT lizahlangana kusasa eHarare likhangela impumela yohlelo lokudinga abazancintisa ezikhundleni ezijiyeneyo emhlanganweni weCongress okhona ekupheleni kwalinyanga. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Umhlangano wakusasa nje ngokuthi siqedise kumbe siqhube uhlelo ngoba ungakhohlwa ukuthi besisenza ke okuthiwa ngama-provincial congresses sesiqedile ke lawo ma-provincial congress lama-nominations abesenziwa ke independent board. Independent board ke igoqela i-DES kanye le-ZTU sebeqedile ke lo msebenzi asekeze kwenza kusasa ukuthi bazepresenta i-report yomsebenzi wonke owenzakeleyo kuprovinces. yiyo injongo yomhlangano wamhlanje.
Isizwa kuthiwa lizaphatha njalo kabanzi udaba lwamalungiselelo omhlangano we-Congress.
Kuvele kuluhlelo lwakhona ukuthi nxa kuprezentwa leyi ripoti luhlelo lokulungiselela umhlangano we-Congress, ngoba iripoti leyo yiripoti etshengisa ukuthi uhlelo lokulungiselela i-Congress at provincial level soluphelile, sesikhangeleke ukuthi siyeqethisa ke umsebenzi at national level mhla ka 31 namhla ka 1.
Umnumzana Abednego Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezizimeleyo eziphakathi kohlelo lokuthuthukisa imisebenzi yabalimi eZimbabwe zithi abakuhlelo lolo baqhuba ngendlela ezakwenza ukuthi ilizwe liziphandele ukudla okuzahlala isikhathi eside kungakasetshenziswa. Inhlanganiso lezi ezibalisa iWorld Vision, iCare International, ORAP lezinye eziqhuba uhlelo lolo olusungulwe nyakenye lohlangothi lwe-United States International Aid for Development zithi abalimi abanengi bayaluthakazelela okwamagama. Ziveze lokho zisethula umbiko walonyaka wokunanza ilanga le-World Food Day elinanzwe izolo kwamanye amazwe. Zithi uhlelo lolu olukhangelelwe ukuguqula indlela abalimi abedlula inkulungwane ezingamakhulu angamashumi amathathu i-300,000 abaqhuba ngayo umsebenzi lulakho ukukhuphula isivuno samabele asezipaleni zelizwe, njalo uzulu abe lezifuyo eziningi eziletha inzuzo emulini. Ilanga le-World Food Day lonyaka belilesihloko esikhangelane lokulima okwenziwa zimuli okungalolongwa ukwenzela ukuthi amazwe abe lokudla okufaneleyo. Ingcwethi kwezentuthuko lokulima umnumzana Everson Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele abalimi bakhuthazwe ukuthi benze inhlelo ezilohlonzi ukwenzela ukuthi eZimbabwe libe lokudla okwaneleyo.
Yes, ama-program lawo aqhakathekile baba, ngoba akhangela ukuthi asukumise imizamo yefama ekamlimi, ukuthi umlimi akwanise ukuthi yena yedwa lemuli yakhe bathole ukudla okubanelayo njalo okuhle okusukumisa umzimba, nokuthi bengelise futhi ukuthi bathengise. So ama-programs lawo aqhakathekile ngoba adinga ukuthi asumise umlimi lo osakhulayo ongelakho okwakhe. Ngokunjalo mina ngiyawaqhakathekisa, ngoba nxa ukhangela kathesi umkhathi ukuthi nje komkhathi lokho abanye bathi i-climate change, mina ngilashiyoza ukuthi i-climate variability. Angazi abalimi bayangizwa yini na, ngoba umkhathi utshintsha even nasendulo. So akula nto entsha, into entsha ukuthi siguqula njani umumo wokulima kwethu kwenzela ukuthi sihambelane nalokho esesikuthola ngaphi emkhathini. So kuqakathekile ukuthi imuli lemuli ikwanise ukuthi ithole ukudla okweneleyo. Manje mina ngizahamba phambili ngithi khona bangakhangeli okwezilimo kuphela, ngoba umkhathi awusathenjwa. Umlimi lo mlimi ubikhaya nekhaya alibona ukuthi liyalima, liyafuya esitipika livestock kumbe i-small livestock onjengovundla lenkukhu, kwenzela ukuthi okunye kungehlula umlimi asale elakho okokudla.
Mase sikhangela ke inhlelo lezi baba Ndlovu, ubona ngazani ke umlimi yena ngwakhe uyabe mengaphi lapha, uyamelela ukuthi atshelwe kumbe kumele azenzele?
Umlimi kufanele azenzele. Ngazi ukuthi ngiyananzela ukuthi ama-programs angalawo anjengabo World Vision mahle, yebo yini, kodwa siqakathekise ukuthi khona umlimi in the end kufanele azenzele, singa-create esikithi thina yi-dependence syndrome liyana. So kuhle ukuthi umlimi abe lesabelo to decide ukuthi kuyini efuna ukulima. Ngikhangele isimo sakithi nomkhathi wakithi kuyini, kodwa lokuthi ngabe phuma World Vision labo-ORAP labana, umlimi ala elokho elima okwaneleyo.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi kwezintuthuko kaZulu kanye lezokulima obexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekobulawayo. Abathengisa amanzi baqhubekela phambili ngomsebenzi wabo kungakhathalekile ukuthi kulesinqomo sohlangotho olubona ngezamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa esokuthi bamise imisebenzi le edolobheni leHarare. Kubika uMark Peter Ntambe.
Kulandela isinqumo sezinwa sokuba yonke imisebenzi yokuthengisa amanzi imiswe kuleli dolobha kusukela mhla ka-1 February 2014. Abaqhuba lomsebenzi bathi baqhubekela phambili besenza umsebenzi wabo bekhulumisana lezina ngenhloso yokuthi bazwisisane ngoba besithi inyathelo leli lingaphazamisa ibhizimusi labo. Umnumzana Abel Mafoti uthi yena labanye bakhe lokhe beqhubekela phambili bethengisa amanzi njengenhlala yenza baze bavumelane lezinwa kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza umnumzana Rimayazaya uthi inyathelo lezinwa alilasekelo lwezakhamuzi.
Thina njengezakhamuzi sisibona ngani uhulumende ulako ukuhlukuluza abantu ngendlela zona lezo. Sibona ingenela edabeni lo tax etaxa abantu kakhulu, so sengenela endaweni lapho okhaya kani kuyaphuma imali. So sithi hayi uhulumende lezinwa yakhe kame into yona le ngoba ikuhlukuluza abantu.
Unkosikazi Mary Shindi ohlala emzini weMelbourne uthi balutshwana sibili abantu abengenelisa ukugebha amabhoholo ezindlini zabo, ethi yena ngokwakhe wehluleka ukuthola imali edlula kunkulungwane ezine ukuba agebhe ibhoholo emzini wakhe, ethi imisebenzi yabathengisa amanzi iyaphathisa amabhizimusi atshiyeneyo ogoqela labamavinkili alungisa inwele ngesikhathi umasipala engenelisi ukutholisa abantu amanzi. Uzaya uthi inkinga yokuba izinwa ithatha amanyathelo athile ingakhulumisanga loZulu.
Yiyo indaba esikhonona ngayo phezu kukazinwa lohulumende wakhe ukuthi ukukonsult abantu kafuni, ufuna ukwenza into zakhe yena khona ngale emaofisini ezobuya lazo la. Ufuna ukuthi abantu beconsultwe, abantu bebuze ukuthi singenza lokhu lalokhu impumela iphuma kuyini. So yiyo indaba ekufuze yenzakale lapha eZimbabwe.
Izinwa ithi sokulomkhubo omubi wokugebha amabhoholo ngenjongo yokusebenzisa amanzi ezindlini, kodwa abantu begcine sebesenza amabhizimusi okuthengisa lawo manzi, isithi umsebenzi onje uyabe usudinga njalo enye imvumo ejiyeneyo ngoba kugcina kusehlisa inani lamanzi kuphazamise izifudlana kunye lamaxhaphozi, kwenze njalo ukuba inani lamanzi atholakalayo phansi kwalezo ndawo ehle, kwenze njalo ukuba le migodi yamabhoholo yezinye izakhamuzi muzi ezingenani lokuthengiswa kwamanzi igcine isoma. Ngokunjalo ithi abathengisa amanzi kumele bewathenga endaweni ezinhlanu ezithi iDema Water Supply, Nyabira kunye leParirewa Water Supply, Gwebi Water Supply, Juru Water Supply leHenderson Research Station. Umnumzana Mafoti uthi ukwenza lokho kungenza ukuba amanzi agcine esedula ngoba indawo lezi zikhatshana ukugcina kubadalela indleko yamafutha ezimota. Uthi okwamanje bathengisa inkulungwane ezinhlanu zamalitre 5000 liters ngentengo engamachumi athoba minwembili amadola $80, kodwa izinwa ifuna ukuba bebhadale amadola amathathu kunkulungwane yamalitre okuzenza ukuba begcine bebhadalela amadola alichumi lanhlanu $15 kumalitha ngu-5000 bengakabhadali abanini bamabhoholo lapho abathenga khona amanzi, ethi okwamanje bakhetha ukusebenza lokuqhubekela phambili besebenza bezimele kungenani lokwenzakala kuzinwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Kuqhubekela phambili besebenza bezimele kungenani lokwenzakala kuzinwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kulefto kulamhlanje sikhangela ukuphuma emhlanganweni ebisenziwa elizweni lonke jikelele ngumkamongameli unkosikazi Grace Mgabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Inhlanganiso eqoqa umkhosi wabezemidlalo yokuzithokozisa abavela esigabeni zeMathebeleland kwele South Africa eMathebeleland Music Arts Festival ithi isiqalisile amalungiselelo alomkhosi okhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Isiphathamandla salinhlanganiso uPaul Masuku ongumculi uthi umkhosi lo unika ithuba lokuthi ingqe nguphi umculi odabuka eMathebeleland ethulele abantu idlalade lakhe elitsha njalo abalifunayo balithenge. Abadlali abazabe bekhona bagoqela abakamasigandi, imbongi, umculo wekwaito, ezokholo, abembaqanga lesicathamiya. Umasuku othi belokhu bemema abanye abaculi ukuthi labo bebhalise ukuze bephatheke kulomkhosi.
Inhloso yethu njengama-artist sabona ukuthi kuhle uma ngabe sisebenza sisonke, sisebenza ngokubambisana. Then sasesicabanga-ke ukuthi yiphi enye indlela engenza sisebenze sibambisane. Sasibona kungcono ukuthi uma ngabe kuya ngokuphela umnyaka sibe sihlangana sikahle kahle indlela yokuthi sethula ama-CD esuke siwa-release-ile kumbe ngithi siwakhiphile ngalowo mnyaka sike siwawethulela abantu sindawonye singabaculi bakomthwakazi. Inhloso yethu kungukuthi besifuna abantu besazi kangcono, besifuna nathi abaculi sazane kangcono ngokuthi sihlangane kanjalo.
Thelo ngumkhosi eliwuqhuba minyaka yonke, ujayele ukuphumelela yini abantu bebuye bonke ngobuningi babo?
Ye, ngasho sithi ngithi wena ujwayele ukuphumelela noma nje siwuqale kunyaka ophelileyo, kodwa-ke engakugcizelela kakhulu ukuthi enyakeni odlule asizange sibe nenkinga sithi sawenzela e-Deep Flute ngase-Extension 6 emagrawundini. Kwakunabantu engababalela mhlambe enkulungwaneni ezimbili or ezedlula lapho ngoba abanye basebekhwele phezu kwezindlu nje ngendlela abantu ababengakhona nangendlela okwaphumelela ngakhona nangendlela abaculi bakwamthakazi abasukuma ngakhona.
Kuyini elikuthembisa abalandeli babaculi labo lo nyaka?
Engakusho sithi ngasho ukugcwala umlomo ukuthi sibathembisa into enhle kakhulu, sibathembisa mhlambe indumo ezulu, futhi sibathembisa ukuthi basibone ukuthi singabantu babo thina, ukuthi ngiyicula kusho ukuthi awuse umuntu wabo, kodwa-ke esibathembisa khona ukuthi bazobona ukunandi obukhulu, bazojabula futhi okwedlulisa amalawulo.
Libakhethe njani abaculi labo?
Sazange sikhethe mculi ngoba ubonile isinemo, sinemezele nje ukuthi wonke umculi kwamthakazi ofisa ukuzohlanganyela nathi, ofisa ukuzovela ebantwini akeze ukhululekile.
Long Paul Masuku, umculi njalo engumqoqo womkhosi weMathebeleland Music Arts Festival, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Sizaqhubeka ngengxoxo le ngesonto. Thiyani indlebe.
Ithi Woza Friday, my darling.
Woza Friday lamhlanje silomculo wesifazana osakhulayo uThandeka Patricia Dlana ohlabelayo kwele South Africa. UDlana ulengoma etshisayo elesihloko esithi ngeke. Kubika uJoseph Njanji.
UThandi Dlana ngomunye wabaculi abasakhulayo abakhangelelwe ukuphakamisa umculo wolimi lwesiNdebele ndawonye labanye abagoqela u-X Smile kanye lo-Chronics. Lo mculi oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 wazakala enyakenye ecula umculo awubiza ngokuthi yi-ethno soul, kodwa lo nyaka utshintshe unyawo wathutsha esetshaya umculo we-house music.
Why siyenze i-house track mina i-genre yami i-ethno soul, so sicabanga ukuthi sisiphakululele amahlaba ezulu okungathi kwahlukile.
UThandi yena okhulele elokitshini leGwabalanda koBulawayo olesikhathi eside esebenza lo DJ Face, yena igama lakhe lokuzalwa elithiwa nguThulani Nyashanu, njalo basebenze bonke lanyakenye lapho uThandi akhiphe khona idlalade lakhe lakuqala elithiwa Ongaziwayo. uThandi uyaphindela njalo elizweni leSouth Africa ensukwini ezilandelayo ukuyaqhubekela phambili esebenza lo DJ Face kanye labanye abaculi abayaziwayo abayizizalwane zakhonale eSouth Africa. Okunye akhangelele ukwenza ngesikhathi eselizweni leSouth Africa yikucula endaweni ezijiyeneyo kanye lokwenza imifanekiso wengoma le ethi Ngeye, yona ebikwa ihlanyisa abaningi khonale.
Akuvamile ukuthi abantu abadala, especially thina abantu abangamantombazane, besikhethele ukuthi maybe mhlawumbe singathi uthanda lobani, bengakunaka ukuthi wena inhliziyo yakhe ingayo. So ungeke umayelana nje yingoma yothando etsho ukuthi bengaze bethini lapho inhliziyo yakho ekukhethele khona kumele uyilandele.
Udlana uthi lingoma iyatshaywa emisakazweni etshiyeneyo kanye lasendaweni zokuzithokozisa. Iyatholakala njalo ebulenjini lapho abalandeli bomculo abalakho ukuyithola nje mathupha endaweni ethiwa yikazi MP3 ngaphansi kwesihloko esithi DJ Face featuring Thandi Ngeke. Nangwe phuma enkundleni uThandi ngayo lingoma ethiwa Ngeke. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi uJoseph Njanji obesethulela uhlelo Woza Friday. Okwamanje sikhangele incwadi elisilobela zona lina balaleli. Incwadi yakuqala engiphetheyo ivela kuSthembiso Ncube uthi ofundisa eJombe uthi uSthembiso, ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Ngiyalibonga ngokusethulela izindaba zeqiniso. Ngibingelela uBuck uLameck Ncube ohlala eBotswana kanye lomama unakagcina umuzi. Ngibingelele uDumile loDumoluhle. Sizobalale njalo incwadi evela kuRafael Mavela osePlumtree eNgwizi. Othi kuqala ngibingelela lonke basakazi beStudio 7. Siyalibonga ngomsebenzi onxomekayo okusipha indaba eziliqiniso. Ngibingelele uRomeo uDecent labana wakhe lesithandwa sami unakabham. Ebhinga ngibingelele abafowethu laba uLovemo Ncube, uBezenia Ncube loSipho Ndlovu. Ngibingelele labalandeli bebandla lezaphu ngisithi kibo, sebenzani ngamandla, last mile is difficult, kude esivela khona. Siyabonga balaleli ngencwadi zenu. Qhubekani lisithumela zona kuWhatsApp kumbe ku-email kukelly@voandebele.com. Uxolo leyo yiwebsayithi yethu, i-email ithi studio7@voanews.com. Ayike sokwisikhathi sokwehlukana kodwa sikhangele ebezihamba phambili kuqala. Unkosikazi Grace Mgabe ugciba uhlelo lwakhe lokuhlangana labasekeli bezanu PF ngomhlangano awenzele eMarondera lapho okulwisane khona abasakhulayo abasekela unkosikazi Joyce Mjuru labasekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Lingakohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyaqhubeka luyalandela lapho esikhangela khona imihlangano kaGrace. Kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo. Libe lobusuku obuhle.